go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 lwezi 2019 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Soko kwenziwe kutramu kumu, mwati munga kuzakara kutawusevo chiwe, liza wakupela, wakupala wantamele. Ngokuya kwesikhathi sizabona pre-date, ngokuya kwesikhathi sizabona amacala ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi ukutshela mgumbo uvelela eMigrants. Migrants province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa.
Umphathi Ntambo karhulumente osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, Mnumzana Joram Gumbo, ubotshiwe lamhlanje ngabekomishon eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Ngokuthi kusonke isikhathi bese sithwele nzima ngento yokudinga imali le. Ukuthi sibe sesibonayo lokuthi amalayini ungaze ulayine le mali ebhenki ungayithola ngekwenza. Maybe kungayehlise inani lokuthi kube la malayini ebhenki yemgintiborati. Singayibongela kakhulu.
Ubunzima obudalwa yokungamanga kuhle komumo umnotho elizweni sokutshiye uzulu engaselathemba lokuba angathuthukisa njani impilo yakhe. Abongi abasebenzela izibhedlela lamakilinika ekansile yeHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo alizeneli indleko yokuya emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathi Ntambo osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, Mnumzana Joram Gumbo, ubotshiwe lamhlanje ngabekomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, bemethesa icala lenkohlakalo. Umkhokheli weZAC, uNkosikazi Lois Matanda Moyo, utshele iStudio 7 ukubana ngempela uGumbo usezandleni zekomishini yakhe, njalo kungenzakala ukubana alale esesitokisini kumbe aye emzini wakhe kusiya ngempumela yokumbuzisisa abakwenzayo. Asizweni ekhuluma.
Yes, it's correct that Zak is taken in, the former Minister of Transport, and currently he's being questioned by Zak with a view of taking him for a remand before the court tomorrow. He is being accused of abuse of power during his tenure as Minister of Transport, having leased his niece property for Zim Airways and paid $1 million for its renovation plus payment of rentals. He did not declare that he was conflicted in that matter. He is also accused of being involved in the CMED fuel deal involved where $2.7 million was paid to a certain company and no fuel was delivered. He is also accused of having directed the reinstatement of persons facing corruption charges when they had not been cleared by the court and others.
Amacala aweteswayo uGumbo agoqela ukuchaphazwa kwezigidi lokuzigidi zemadola lokusebenzisa ngokungekho emthethweni isigidi samadola i-$1 million kusabkiwo lapho ayifuna kube ngamahofisi aleyo ndizamchina. Weteswa njalo icala lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani ye-CMED uMnumzana Davidson Maka lanxa wayebhekane lamacala athile. Lokhu kulandela ukubotshwa komunye njalo owayeyisiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Prisca Mfumira esethethwa icala elifanayo njalo usathonisiswa sikhuluma kanje esuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi liyancomeka inyathelo lezakhi leli. Kodwa ke uMnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC uthi uMangoye uyasola.
Lokho kwenziwe kutramgumbo wathi kungasenzakala ukuthi awusebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona pre-date, ngokuya kwesikhathi sizabona amacala ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi ukutshela mgumbo uvelela eMigrants. Migrants province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. sibe kwazi njalo ukuthi uJoram ebevele kufaction yakhe for isikhathi eside kakhulu. Then victimize sananzelela ukuthi uze waba ngu-minister ngemva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela engu-member of parliament. Kukubothwa kwakhe akutshintshi lutho. Akuthengise ukuthi uzani siluma silamazinyo, hhayi akula nto eshintshileyo, asoze sibone kule nto enkulu eyenzakalayo. Kumele sibe kwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo uza prepaid ahambe ezihlalela emzini wakhe aqhubeke lokho ebelutha ama-resources elizwe beyizani kuphela.
Sixoxe lo mgcini sihlalo weZac, uthi yena iZac izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni basebenza gadalala. Njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangela ukuthi bedingisise.
Sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo. Abantu beZac sizabona kubotshwa abantu abakhulu, kodwa ke sabona ukuthi uPrisca Mfumira kuphela, kathesi sibona ukubotshwa uJoram Gumbo. Okuyenzakala nxa singabona sibile sebotshwe ekugcineni, kuyazokusika ngokuthi-ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F sekuliwa-ke besekusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona. Kodwa-ke sikwaziyo thina sikujayele ukubona kusenziwa iZANU-P F kusukela ingena embusweni, kayijayelanga ukuthi ibophe-ke abantu bayo bahambe betika ngaphandle loyo abangasafunakali. I-corruption ekhona kwiZANU-P F isinjengekensa esigcwele umzimba wonke. Awunyeke uthiwe lapha ngoba isisiqeda ingena umzimba wonke. Njalo abakwenzayo wenza ukuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona ababe bekuphiwe labo, katshontshi kube nguye yedwa. Kuyabe kuyi-system, yikho sizakhulunywa nge-15 billion yama-diamond leyo. Nala uJoram Gumbo ayekwenze bengakwenziye yedwa, besebenza lekhabhali yakhe, besebenza le-team lacoste yakhe, bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo. Yikho sibona lakathesi kule khathele kwezi fuel iviki yonke. Every week bakhweza ifuyele nxa yokuthi-ke babe beyithola-ke corruptly, bawadale tender corruptly ukuthi babe le monopoly kube yikhampani eyodiletha ifuyele elizweni leZimbabwe. So basebenza beyikhathela abantu bezanu-P F, ayisuye yedwa-ke odle kumbe wabhizeleyo mali, baningi abayitholayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC, lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ezimele. Abongi abasebenzela izibhedlela lamaklinika ikhansili yedolobho leHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo aliseneli indleko yokuya emsebenzini. Lokhu sokusesatshelwa ukubana kuzadala inhlupho eziningi kwezempilakahle njengoba odokotela labo sebelenyanga ezintathu bekhalala umsebenzi. Isikhulumeli sekhansili yedolobho leHarare umnumzana Michael Chideme ugcizelele ukubana ngempela abongi laba basekukhalaleni umsebenzi, kodwa-ke waphanga watsho ukuthiba bayakhulumisana lo mqhatshi ngezikhalazo zabo lezi. IZimbabwe iqhubekela phambili ibhekane lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usethembise ukubana umnyaka usiyaphela ilizwe lizabe selile mali yalo uqobo, okungumbiko owamukelwe ngabaningi ngemibono eyehlukeneyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Okwamanje imali yakwamanye amazwe le-bond note kuyasilela emabhanga. Abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali, kuthi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni. Imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo, iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela. UMnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selile mali yalo.
Asonto elula nje ukuthi singaphongulala sivuke sesilakho. Lokhu kuzasithathela iminyaka maybe emithathu kusiya maybe 5 years or so, depending ukuthi thina kanti vele siproducer-ani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenga. Because now asila base of saying that sizaba le currency, our own currency.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe.
Lokho yikwesikufunayo phela i-new currency. Yesiyifunayo vele lokhu okwama-bonders kufuni. Sesifuna our new dollar. And uhulumende nxa esenza njalo, hayi, siyamtshayela ihlombe.
uMnumzana Maqhawe Nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi engqinye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya, kuba le new currency ku right. And futhi ngikuthi kusonke isikhathi bese sithwele nzima ngento yokuthi imali le. Ukuthi sibe sesibonana lokuthi amalayini ungaze ulayinele imali ebhenki ungayithola ngekwenza. Maybe kungayehlisa inani lokuthi kube lamalayini ebhenki yonke into ibe right. Singayibongela kakhulu.
UCounselor Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yeshi. Usilela kwe-cash mama kubuhlungu kakhulu sizwe ubuhlungu phela sokwazi ukuthi sibambe ngapi sikhangele ngapi esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye ngayeza intanto yakhe ngoba abantu sesedlula lokho esikutshelwayo kuthiwa sikhangelele i-currency entsha well nxa ingabuya singakuyamukela ngezandla zombili kodwa lokunzima.
Osakhulayo uKhudzanayi Siringwani yena uphambana labanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa iRand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo mbona as if kuright ukuthi be join iRand rather than ini izimdola ngoba izimdola at the moment asizwisisi ukuthi kuya ngapi sisuka ngapi siya ngapi ngendlela i-economy yangkhona ayimanga kuhle.
Okwamanje iZimbabwe isebenzisa imali yakwamanye amazwe uhlangene le-bond note kodwa udubo lwemali lokhe luqhubekela phambili ngamandla osekubangele ukuba imali itholakale imikambo yensitha kuthi emabhanga abantu balala khona belinde ukuthi mhlawumbe bengavuka bethola imali. Inkulumo kamphathi Ntambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo abantu bethi isifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe izigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bahlangene ekolitshini le-NUST kobulawayo ngeviki edluleyo bexoxisana ngengozi ezidibana labantu emsebenzini ezifana lomkhuhlane wokusindwa imicabango i-mental health kubangelwa yikonakala komnotho welizwe. Emhlanganweni lo kuvele ukuba abaqhatshi ababoni ukusindwa imicabango kungumkhuhlane ofana leminye nje. Ngakho izisebenzi zithola ziphakathi kohlupho lokuba ziphumele egcekeni kubaqhatshi. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqhatshi sebekhuthazwe ukuthi bananzelele impilakahle yezisebenzi egoqela imikhuhlane yengqondo ngoba iningi labantu ligula lifihla ngenxa yesimo somnotho welizwe okungaphambanisa impumela yamakhampani abo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchaza ukuba umkhuhlane wokusindwa imicabango ujayelekile njalo iningi labantu lilawo.
Nxa sikhangela imikhuhlane yengqondo sithi umuntu ocabanga kuhle kumbe olengqondo esebenza kuhle ngumuntu lowo okwanisayo ukuya emsebenzini, ekwanisayo ukucabanga kuhle engahlana lezinto ezihluphayo, izitress, ekwanise kumbe ukuhandla ama-issues ona lawo. Njalo kube ngumuntu oziphilela kuhle kusociety yawo. Nxa sokuthiwa umuntu usele mental health problem, ngumuntu lo osebona sokunzima even ukuphilisana labanye ngoba ulokhu ecabanga kule nto elokhu emdlayo emoyeni. Nxa umuntu engazithola elomkhuhlane kwengqondo akumelanga ehlupheke kangaka ukuthi nguye yedwa esigabeni ngoba sibaningi njalo kumele siqinisane sithole usizo olufanele.
UMnumzana Makhosi Tshalegwa onguye okhangele izisebenzi zekhansili uthi njengabaqhathi bebengakafike esibangeni sokuthi babe lolwazi ngomkhuhlane wokusindwa emicabango uma bekhangelene lezisebenzi zabo.
Indaba ze-mental health yindaba ebezingakapublicizwa kakhulu ukuthi zazakale ebantwini abaningi. Okungangokuthi kuzima ukuthi uthi nxa uvuke ekuseni ungumanager uzwe isisebenzi sikufonela sithi sona ngile mental health problem, ngicela ukuthi ngingaze ngabuya emsebenzini. Besingakafiki kuleso sigaba esokuthi abantu babe lolwazi olungangalolo. Kodwa-ke ama-wellness programs, our physical health, besisiba lawo lanxa lapha lalaphana i-mental health siyidobha. Kodwa-ke besingakaze sibe le nhlelo ezikhangela kanye ziqondane ngqo le-mental health.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sikhumbuzo Baloyi obemele ikampani elungisa imbiza lemigano eyekhango uthi ukuze ikampani iphumelele kuhle kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe lempilakahle sengqondweni.
Sinanzelela ukuthi izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zibe productive enough ukuze lokho esikhangelela ukubana sikwenze emsebenzini, ama-targets abefakiwe benelise ukuthi ikampani iphumelele ukuthi babe belempila kahle. Lokho esikhuluma ukuthiwa i-mental health, thina-ke njenge-organization ukuze sincedisane lezisebenzi zethu ukuthi zibe lempila kahle, wasinanzelela ukuthi isisebenzi esiphile kahle engqondweni isisebenzi esenelisa ubana sisebenze kahle.
Omunye osakhulayo osebenza koBulawayo uNkosazana Duduzile Mathema uthi yena ulaso isibindi sokutshela umqhatshi wakhe ukuthi kaphathekanga kuhle engqondweni.
Ngingaba lesibindi sokuthi ngifonele kumbe ngitshayele ucingo umuntu engimsebenzelayo ngimazise ukuthi kanye nelisa ukuthi ngibesemsebenzini uma kuyukuthi kukhona okwenzakalayo nxa sikhangele endabeni ze-mental health. Mina isibindi ngingaba laso ngimtshele sibili, kodwa ukuthi ngathi ngamtshela through i-telephone conversation kangeza ke ngukwanise, kodwa engingakwenza ukuthi ngimtshele through into efana leWhatsApp. Ngiyabe ngizathumela iWhatsApp, mina nxa sengifona ngifona ngisenza efollow up ukuthi ngithi mqhatshi ungabe ubonile na umlayezo lapho ebensitsho into efana lale.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo bebexoxa ngomkhuhlane ongahlasela izisebenzi okuyikukhubazeka kwengqondo. Kuvele ukuba abaqhathi abaningi bebengaboni umkhuhlane lo ngelihlo elifana leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo. Ngakho izisebenzi zithwala nzima ukuthi zichaze ukuthi ziphatheke kubi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango. Abaqhathi sebecetshiswe ukunakekela impilakahle yonke yezisebenzi egoqela lokukhangela ukuhlaliseka kwengqondo. Njalo inkokheli lezi zithembisile ukuletha inguquko kuzisebenzi ngoba sebenanzelela ukuba ukuze ikampani iphumelele kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe ziphilile engqondweni. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje sikhangela udubo osoluwone intuthuko yomnotho welizwe eZimbabwe. Udubo lwenkohlakalo esibhahile elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Inhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe isikhweze imbadalo yokuthola usizo lwabameli lwamagqwetha. Nxa ufuna ukumelwa ligqwetha usuzahlawula imali engaba ngenkulungwane ezinhlanu zama-RTGS dollars, 5250 RTGS dollars ngehola linye. Kuthi abafuna ukwesula imitshato kumbe i-divorce kusokuzamele bahlawule inkulungwane ezilishumi lathobaminwembili zama-RTGS, 18,000 RTGS dollars nxa umuntu emangalela umkakhe ukuthi umamangalelwa uzahlawula amadola angaba zinkulungwane ezilishumi lambili, 12,000 RTGS dollars. Lokhu kusolwe ngabaningi abathi sokuzaba nzima ukuthola abameli magqwetha emthethwandaba. Kodwa elinye igqwetha umnumzana Job Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana imbadalo kayikhwezwanga, kodwa udubo yikuthi iguqulwe isukela kumadola elemelika akade yiwo esetshenziswa yaqanjwa ngedola leZimbabwe.
Ungayifananisa le United States dollar. Ngizathatha nje umzekelo sowodwa. I divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali, ilo society ithi nxa idivorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RTGS, 18,000 for umamangala. Kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usiyicompare le United States dollar, uzananzeleli ukuthi okwanamhlanje i-18,000 leyo maybe ilingana le maybe $900 kumbe $1,000 United States dollar. Ikanti kudala sisasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bond uyi-RTGS dollar, i-18,000 yanamhla isilingana le $900 ye-United States dollar. Okutsho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollar. Kodwa ngiyakuvuma ye ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona, imali eningi kakhulu. Abantu ngiyakwazi abantu kabayihole.
Bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka, bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiya ngaphi?
Njengoba bengitshile ukuthi ungakhangelisisa sibili ukuthi ivalu yakhona yena le isisindo semali kakhona. In real terms imali iyehlile, iyehlile. So ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo, what ilo society does iyakhangela ukuthi i-region yona icharge njani. E-South Africa for instance, so uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe laweSouth Africa laweZambia eSadak nje yonke loba njengehlukana nje mpija na ayahambelana, akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo Britain namanye amazwe aphambili, sikompare lamazwe awakhona apha nje kuSadak.
Umnumzana Job Sibanda yingcwethi yecubungula ezomthetho ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekubulawayo. Iningi ke lithi kalisozelenelise ukuthola abameli emthethwandaba ngenxa yokuqonga kwembadalo yamagqwetha okwethulwe yinhlanganiso yelolo Society of Zimbabwe. UChris ucinde uphinde waxoxa njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinto Mkhandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Le indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isisithi ukuthi bonke abantu abaningi, uZulu, umphakathi omningi ungadala icala okwagadalekile olulincinyane ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejeli ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kuthi hhayi lokho ngibona lilungelo labantu nje abantu ngabazulu sebele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitsho ngoba phela icala lembula ingubo lenjeni. Ngakho ngathi mina soze ngidale icala, liyazibuyela nje icala ukuze uswela ukuthi uzamelwa ngubani. Labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena usuyadliwa zintwala zejele. Kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabalayo.
Sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa i-divorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000. Akusoze kwenze na ukuthi abantu begcine bephonga ukuhlala bese sabe ukuyabhadala.
Ye akuvele kunjalo sebezaphonga ukuhlalela khona lowo nje ukuthi njengoba imali zakhona sezingakubona abantu vele uthando lungaseki kule ngxabano. Abantu bathi kungcono sizidlalele kumbe abanye vele nje bahle badlalelone icala lokulimaza lo omunye ngobana bezekhululeka ukubana baye enkantolo bonquma lowo mshado. Uyakubona la nxa abantu behlala ngaphansi bophahla lunye sokumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabanzele ndawonye kuyakhathaza. Lanxa omunye azasuke ayele ziningi izilwaza kazenza ngobana umthando kawuchithwanga. Lokhu sekusitsho ukuthi nje sokusemahlangeni ungaza kubuya ushade kutsha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umthatho kawesulwanga. Kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo. Ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo.
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazo bexoxa ecingweni lestudio 7 esegwanda. Umqoqotshi waqembu lenguqole Triangle United uTaurai Mangwiro uthi bafunde okuningi ngokuphatheka kwabo umncintiswano wenkezo yeCAF Confederation Cup lobanje bengasafinyelelanga kungena kwimidlalo yezibaya. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba.
Iqembu leTriangle liphelelwe ngumphako emncintiswaneni weCAF Confederation Cup ngemva kokunqotshwa ngeLenoir Dibu elaseMauritania. Lawa maqembu adibane kwimidlalo emibili yesigaba seplayoff, njalo eLenoir Dibu linqobele Triangle nge-2 kanye emdlalweni wokuqala, kuthi kowesibili odlalelwe enkundleni eBarber Fields ngensonto kuphelwe iqembu leTriangle linqobe nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leNoir Dibu linqobele Triangle nge-4-3 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili. Umqeqeshi weqembu leTriangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto ukuba ukuphatheka kwabo kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika kubavule amehlo.
Sichube kuhle kakhulu njengoba bekungokokuqala ukuthi siphatheke kumdlalo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Lathi njengabaqeqeshi sifunde okuningi, ikakhulu ukuthi kumele sibekwazi kokwenza nxa sincindezelwa ngabonompempe, ngoba wasiphazamisa emdlalweni wehlandla lakuqala.
Imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League yeviki lama-20 lathoba munomunye, ichi iqembu leCapes United lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo engama-50 lowodwa, loba nje linqotshwe nge-2 kanyana iqembu leTel 1 ngensonto. Iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-FC Platinum lalo lidibane lembila zithutha ngempela viki yedluleyo njengoba lichawe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs, njalo liyale lilokhu lile miklomelo engama-40 lathoba munomunye. Endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona elingadlalanga kulimpela viki njengoba bekumele lidlalele leTriangle, lona beliphatheke kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba lona elemiklomelo engama-45 njalo linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga ngensonto. Umdlalo obuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders uphele zingutshiki lobhanqa 1-1, njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uAndrew Peter Jijong ukhale ngesimo senkundla eRufaro sonathi asilungelanga ukudlalela amaqembu adlala kusigaba saphezulu.
Football is for the fans. For the fans of Dynamos, for the fans from Highlanders, for Platinum, for every fans.
Umdlalo wenguqu ngumdlalo okukholisisa abalandeli bomdlalo wenguqu, kungakhathalekile ukuba ngabaliphi iqembu, kodwa isimo senkundla yeRufaro asilungelanga ukuba kudlalelwe umdlalo wenguqu, okokuthi lenja yami imbala ayingeke idlalele enkundleni efana lale. Isimo salinkundla asilunganga, asemukeleki ngempela.
Sileni wengalane siqhubekela phambili isipunepune sokuzama ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu, njalo iqembu elijeke amanye engalaneni eleyada linqobele Chapungu nge-1 kanya lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kuma-20 lathoba munembili. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leMshwane Stars lona elinqotshwe nge-1 kanya nelewange, njalo lemiklomelo engama-30 kuthi elewange lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi lile miklomelo engama-30 lowodwa. Endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leHerentals lona ile miklomelo engama-30 lowodwa, kuthi phezu kwalo kule qembu leTel 1 elihlezi endaweni ye-10 lile miklomelo engama-32, ikanti eleBulawayo Chiefs lihlezi endaweni ye-13 lile miklomelo engama-34. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni we-rugby yilo elibe zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba elikwenze le-England nge-32-12 ngomgqibelo. Leli qembu elaziwa ngegama elikuthiwa ama-Springboks lilomunye wabadlali odlale indima enkulu ekunqobeni kwalo oyisizalwane selizwe leZimbabwe uTendai Mtawarira, yena owaziwa kakhulu ngegama elikusoma elithi Beast. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesihle safika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.